Siyabonga sithandekile Losandra lichona njani mthwakazi omuhle ikudibana emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlaka 28 ngomfumfu 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo.
Hello Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Umongameli Mgabe usethe seyicala inkokheli yeZANU-PF athi ifumbathiswa ngamazwi angentshonalanga kumazwi acatshangelwa ukuthi ubekhuluma ngonkosikazi Joyce Mujuru.
Odokotela baphakathi kokukhalala umsebenzi besithi bafuna ukwengezelelwa iholo. Sizezwa osekwenzakele namuhla.
Akhali izibhedlela zezinkulu esempilo esikhona apha kobulawayo se-UBH esikhona apha kobulawayo sinanzela ukuthi kusukisela izolo kuba lo hlupho lokuthi abantu bayafuza ukuwathenda ukuthi labona abanye bagula sibili kabuhlungu abadinga ukuthi bathende bayathende masinya amadokta athatha isikhathi.
Kambe kungakwenzakalani kuqembu lenguqu ele-Highlanders eselinqotshwe imidlalo emihlanu ilandelana? Selengxoxo lomqeqeshi weBhoso.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umongameli Robert Mugabe uthi kule nkokheli yebandla lakhe eleZANU PF efumbathiswa ngamazwi angentshonalanga ukuthi iphazamise inhlelo zikahulumende. Umgabe wethulela amazwi lamhlanje ntambama edilini lokuphawula ukuvulwa kwehlandla ledale lephalamende okusemthethweni eHarare Conference Center. Umgabe uthe inkokheli le kayisoze yafayabusa ilizwe leZimbabwe. Lanxa engabethanga linkokheli ngegama, ngeviki edluleyo unkosikazi wakhe uGrace wabetha ngegama umsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru obengekho emhlanganweni walamhlanje njengomunye wenkokheli elobudlelwano lamazwe angentshonalanga. Umongameli Mgabe uthe ukufunda akuphi umuntu ilungelo lokubusa ilizwe.
Kunjalo nje umongameli Mgabe uvule ukusemthethweni isigaba sesipili sedale lephalamende lapho akhuthaze khona amalunga aleli dale ukuthi alungisise imithetho ukuze ihambelane lesisekelo sombuso welizwe esitsha. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Esethula umbiko wakhe lamhlemini ekuvulweni okusemthethweni kwedale lephalamende, Umgabe uveze njalo ukuba kuzabunjwa iqula elizahlolisisa okwenzakala ezimalini zikaZulu okubalisa izempentsheni lama-insurance ngesikhathi ilizwe liqala ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe ngemva kokumisa ukusebenza kwedola leZimbabwe.
The findings of the commission and the recommendations thereof should assist in restoring public confidence in the local pensions and insurance.
Inhlolisiso enziwe yikomishini ebunjelwe ukuqhuba lokhu enhlelweni zamapension lenkuthazo ephuma layo ngemva kokuqhuba lomsebenzi kuzamele ilandelwe ukuze kuphathiswe uZulu weZimbabwe ukuthi abe lethemba lomsebenzi wamapensheni lama-insurance ezweni. Mhlawuli wedale elihloniphekayo, njengoba sakubona kuyimfanelo njengelizwe ukubumba umthetho wokupha uZulu amandla kwezamabhizimusi phansi komthetho we-Indigenization and Economic Act, kuyadanisa kakhulu ukubona ukuthi kulezinye izizalwane zakuleli esezisetshenziswa ngabezi ukuthi babe ngababhalisa amabhizimusi abanye labo abavela emazweni besenza engani ngawabo wona engasiwo abo ngokufaka amabizo abo njengabaqondisi balawo makampani. Ngakho-ke sokuzamele kuthathwe amanyathelo okulungisisa amaphutha la asenzakala emsebenzini yokuqhuba iziqondiso zalomthetho we-indigenization.
Utshelele lidale ukuba kube le nguquko engcono kwezokulima nyakenye wathi uhulumende wakhe uzaqhubeka ephathisa abalimi bemaphandleni abahlaliswa kutsha kanye labatholiswa amasimu mancinyane wohlobo lwe-A1 impahla yokusebenzisa kwezokulima. Wengeze ethi umthetho omutsha we-Income Tax Bill kuzamele wenziwe ube ngumthetho osungulwe ngumnumzana Tendai Biti obe nguyena umphathi intambo wezemali ngesikhathi sikahulumende uManyano. Umgabe wala ukulisayina leli bhili ngaleso sikhathi njalo akazange anikeze izizathu zokuba kungani wayengafuni ukulisayina. Kuzamele leli dale lilungisise umthetho ozavumela uManyano phakathi kwahulumende lamankampani azimeleyo okuzaphathisa ekuqhubeni inhlelo zentuthuko olwezimasset esithi kulesidingo sokusekela ngokubumba umthetho we-joint venture bill. Uqonqosele ngokuqatheka kokuthuthukisa umsebenzi wokutholakala kwamandla kagetsi ukuze uhlelo lwezimasset luphumelele wathi kuzamele uphawulwe umthetho wokusetshenziswa kwemitshina yakulezinsuku owe-information communication technology ICT kuguqulwa obunjwe ngesikhathi sikahulumende womanyano i-national ICT policy. Eminye imithetho ekhangelelwe ukulungisiswa ibalisa owe-insurance act, pensions and providence act. Umgabe athi kumele yenziwe ngendlela ehambelana lesisekelo esitsha sombuso okulandelwa ngumhlaba wonke. Leli dale lizamele likhangele njalo imithetho ebalisa owe Electronic Transaction Bill, Cybercrime Bill kanye lowe Data Protection Bill kuleli hlandla ngoba imilutshwana imithetho eyaneliswe ukulungiswa esigabeni sakuqala. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Tswangirai uthi ukhathazwa ngenye inkokheli yebandla lakhe ehamba isebenzisa igama lakhe ekudingeni usekelo phambilini kokhetho oluzenziwa kuCongress yangempela sonto. Loba ebulenjini bakhe obeFacebook uTswangirai uthe yena kalabandlululo ngoba ezasebenza lenkokheli yinqe ekhethwe nguZulu. Wengezelele wathi yena ufuna inkokheli ekhethwe intando kaZulu esithi wamukela ngenjabulo amalungiselelo omhlangano weCongress. Kodwa leli bandla lithi imali yokuqhuba lomhlangano kayikho.
Abatshengiselayo besithi uMongameli Mugabe kumele asuke esihlalweni kade bebuthene eHarare Africa Unity Square namhla babhaxabulwe ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Ngemva kwalokho abatshengiselayo laba abakhokhelwa intatheli zindaba uMnumzana Itai Dzamara babotshwe ngamapholisa babuzisiswa okwamahola amane basebekhululwa. Utsamara utshele iStudio 7 ukuthi bazaqhubeka ngokutshengisela kwabo kusasa.
Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende abakhalele umsebenzi izolo besithi uhulumende abangezelele iholo bahlangene leziphathamandla zikahulumende lamhla ntambama bexoxisana ngalolu daba kodwa bathi lokhu akutsho ukuthi bazabuyela emsebenzini inkulumo lezi zisaqhubeka. Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo alaba odokotela uMnumzana Emerson Baradza utshele iStudio 7 ukuthi bahlangene lomphathi ntambo obona ngezempila kahle uDokotela David Parirenyatwa, umsekeli wakhe uMnumzana Paul Chimedza kanye lezinye iziphathamandla zikahulumende. Kodwa walile ukucaca ukuthi kuhlafunweni kulomhlangano esithi iziphathamandla zenhlanganiso yakhe zizaxoxisana lamalunga azo ukuzwa ukuthi bayavumelana lokuphume kulomhlangano na. Usthandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele uMnumzana Ambrose Bindi isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Njengezakhamizi siyananzelela ukuthi ukukhalala komsebenzi wamadokotela kulolu hlupho olukhulu ebantwini ngoba ungakhangela izibhedlela ezinkulu esempilo esikhona apha koBulawayo se-UBH esikhona apha koBulawayo. Sinanzela ukuthi kusukusela izolo kuba lo hlupho lokuthi abantu bayaphuza ukuwathendwa ukuthi labona abanye bagula sibili kabuhlungu abadinga ukuthi bathende bayathende masinya amadokotela athatha isikhathi. So-ke lokhu kuyafaka impilo zabantu engozini. Sinanzela njalo ukuthi abanye basuka babe laphana owamahola amaningi kakhulu belindile. Abanye njalo sifaka ukuthi abaze bagcine bekhalala bechiya. Singananzela konke lo hlupho ngoba izibhedlela zikahulumente zezishitileyo pho abantu bechiya lezo zibhedlela kuzabazimela basuke bedinga ezizimali bahambe ama-private doctors. So-ke sibona ungathi sibili njengabahlali bakoBulawayo kumbe njengabantu beZimbabwe abanye abantu abahlukuluza kakhulu lelo nyathelo selithethwe ngamadokotela.
Ungathi uhlupho lolu lukhanya lubhahe ngaphi kakhulu?
Lo hlupho kodwa sikhanya silo hlupho olunewakati esiyimpilo. Ngwanazela impilo yiyo eseduzane labantu labe singathi thina hayi density sebhasi abantu abangela mali eningi. Sozana zabantu abaningi basuka laphana bagijime baya empilo. Ngokunjalo kwenza ukuthi abantu aba-athenda empilo ebaningi lanto aba-athenda e-B. So uhlupho lukhule empilo kakhulu kule i-B.
Kuyini elifisa ukubona ukuthi ngabe kuyenzakala kathesi?
Thina vele sihlala sifisa ukuthi sinanzelele ukubana impilo kulilungelo lomuntu. Kodwa njalo sinanzelele amadokotela afana nawo laba balilungelo ukuthi nxa besebenza bathole iholo elingadlakweni ngabancedisa impilo ukuze bancedise iy'muli zabo. So ezingakutsho thina yikuthi besicela ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kukahulumente namadokotela ukwenzela ukuthi bafike kusibala abazavumelana khona. Kubonakala ukuthi uminister onalo e-health labe-public service okuba abakhayeleza amaholo bahlalisane phansi bakhulume kubani lesihlupho kakhulu ukuthi into lesikhathi eside ihlalise bakhona soba lama-strike edela soba ama-strike edela kodwa bengavumelani. So sizama ukuthi into lake behlale phansi balungisele uhlupho lolu. Uhlupho lolu lungise masinya lwedlulu ukwenzela ukuthi abantu bengabe behlupheka lapha ezibhedlela ngoba abantu nxa bengasalathwa kuhle impilo zabantu zisengozini kakhulu. Sinanzelela futhi siphile emhlabeni wemikhuhlane eminingi khathesi okuthi into amadokotela ahlalisizanda abantu abancedi.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kwaBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso ezizimeleyo ziqhubeke ngomhlangano wokuzidla ingqondo othiwa Ideas Festival kwaBulawayo lamhlanje. Lumbuthano uqoqwe inhlanganiso kaZulu eyaBulawayo agenda. Umnumzana Meli Dube omele umqondisi walinhlanganiso utshele iStudio 7 ukuthi lamhlanje bekuhlaziywa indaba eziphathelane labalwa impi yenkululeko amawo vets labasakhulayo kunye lamantombazana asakhulayo.
Namhlanje kwa-Ideas Festival kwakule mhlangano emithathu. Imhlangano ibisenzakala namhlanje ukhona owabontanga esiwubiza ngesilungu sithi intergenerational dialogue. Lapho ontanga abezexoxisana khona lama-ex-combatants awezipra nama-community members aphathekayo empini kazibuse wakulele leZimbabwe. Kukhulunywa ngokuthi vele umlando wama-war veterans after the war ngowani njalo lokuthi ontanga bangenzani ukuthi bahlanze umsebenzi womuko osuwenziwe ngamanye ama-ex-combatants ukwenzela ukuthi lezo zinto ezazilwelwa ngabantu beZimbabwe zivezwe njalo ziveliswe kakuhle impumelelo ibe khona elizweni. Omnye umhlangano obekhona namhlanje wabomama esingathi i-Women's Conference. Lapho besilabomama khona abafika eyide engathi ngamashumi ayisishiyagalombili. Lapho abebekhuluma khona ngokuthi omama badlelana njani leze-constitution. Omama bangaphatheka njani kangcono ekubusweni kwelizwe, bangaphatheka njani kangcono ekuthuthukiseni ilizwe. Then omnye umhlangano wesithathu owenzakeleyo ngowenkokheli zezinhlangano sezizimele zodwa lapho abebekhangela khona i-report okuthiwa i-Universal Periodic Review, Progress Report, ukuthi ilizwe leZimbabwe lenza njani ekuthini lithathe lokho esingathi likuphiwe ngamanye amazwe njengalokhu abakubona kumele likwenze ukuthi lilandelele lokho okukhangelele ukuthi amazwe wonke omhlaba abe ekwenza ekulondolozeni amalungelo kazo.
Sizwa kuthiwa udaba lokubana abavela kobulawayo abasakhulayo bakhanya bengatholi imisebenzi nxa kuyikuthi kuvuke imisebenzi kungabonakala isibongo sokuthi hayi lo kaveli ngaphandle kwakobulawayo.
Abatsha bebekhala kakhulu ngokuthi kanti ilizwe ekulweni kwabo lapha bebebuza ama-veterans ukuthi ekulweni kwenu lapha lalisilwa lalilwela na ukuthi olunye uhlangothi lwelizwe luhlale kuhle, olunye uhlangothi luhlale kaluklubhu. Bekhala kakhulu ngokuthi ontanga abavelela emkhonweni wesiNdebeleni akabatholi mathuba ngenxa yokuthi abaningi abaphetheyo lapha intambo zikahulumende kabavele emkhonweni waleli lizwe. Abaningi abakuleli lizwe bahlupheka bahlukuluzwa ngabogugurawund babaleka babo South Africa. Ngakho-ke alabo abaphethe intambo kwamanzi kabavele emhlubulweni wakibo, njalo labo bachatha abakibo abavela khonale. Yikho ukhonona engibuze kakhulu kubontana.
Alo-ke ngumnumzana Meli Dube wenhlanganiso yeBulawayo Agenda ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekhonale kwaBulawayo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku-www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
I-Studio 7 ithanda ke ukuzwa imbono yenu ngenhlelo zethu. Liyazikhwabitha na? Yikuphi elifuna ukulalela? Thumelani i-text message ye-WhatsApp loba email ku-studio7@voanews.com. Inombolo ze-WhatsApp zithi +1 202 465 0318.
Kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje sihlaziya udaba lokuvulwa ngokusemthethweni kwedale lephalamende okwenziwe ngumongameli Robert Mugabe lamhlanje. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni liphatheke kuhlelo.
I-Studio 7 ithanda ukuzwa imbono yenu ngenhlelo zethu. Liyazikhwabitha na inhlelo lezi? Yikuphi elifuna ukukuzwa kunhlelo lezi? Thumelani text message ye-WhatsApp loba i-email ku-studio7@voanews.com loba kusithinta ecingweni kunombolo ezithi +1 202 205 9942. Eze-WhatsApp ke inombolo zithi zona +1 202 465 0318.
Likasithola njalo ebulenjini ukubala indaba zethu kukheli ethi www.studio7ndebele.com.
Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Amasotsha ohlobo lwesikhethi akwele Iraq lamhla alubhekise kwele Syria ukuyancedisa osowabo abalwisana labahlamuki be-ISIS.
Amapholisa akwele South Africa asethule umfanekiso wokudweba ongaba uhambelana lesimo sabantu ababili abacatshengelwa ukuthi yibo ababulala umdlali wenguqu uSenzo Meyiwa. Amapholisa la athi ozabapha umhlahlandlela wokubopha lezi zikliwi uzaphiwa imali engamarandi azinkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye i-R250,000.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siqhubeka ngodaba lokugelwa kwabantu okugoqela izicholo, amabhibho, lamatheza. Okunye lokhu kwakusenziwa kudala kuhlose ukuthi kugxiliswe amasiko kamthwakazi. Owesifazana owayele sicholo wayengakhangelwa ngamanye amadoda, njalo lo owayegelwa amatheza wayetshengisa ukuthi ufelwe. Kambe lokhu ekhona na amasiko la? ukuze sihlaziye udaba lolu uGibbs Dube we Studio 7 uxoxelo nkosikazi Stars Mathethebe olwela ilungelo labesifazana lomnumzana Thande kozintimkandla ingcwethi kwezamasiko esintu
ngoba ungathuthutsha umqhekezo kumbunjani njani ababe ngaphayela nje lolutsotsi niyakwelika mama labuthi akulani kwakungelani le nkolo kuthi kwakungelani laloko kuthiwa uyibuyedi hayi kwakuyindlela yokuthi bantu siyibona nginje ngiwele ngokunje xa kuthe kwathi ngenziwa yilokhu
Mathe ungathi-ke kubiselwe yini khonokho njalo izizathu zakhona ngezithini
akusikho kholo abantu sebenza izinto zokuvala ukuganga besithi ukholo lwabo kaluvumi lokhu kungasilo qiniso bekuvele izolo bekuthiwa ubekhonza umazibani yikho akukhangeleke ukuthi leli lembe elimnyama linzima kuye uwembahle ugqokiswe isigqoko selembe eliluhlaza esinganelo ukuze singabi nzima kakhulu njengomuntu okhonzayo andibe kulokhu kuphunguka lamuhla akusela mntu ogqoka ulutho esele indoda uvuke lokho egqoka i-tight le-dress top kuthiwe ubekhonza kungela kukhonza kuyikwenzela ukuthi le chamari yakhe ingahambeli khana akhangeleke lokho emuhle umhlaba siwonakele Dube lo mkandla usoniwayo ukuthi sivala ukuxhwala esiyikho khona ngezinkolo langezinkonzo kungasikho qiniso yikho usisizwa kuthiwa abafundisi basejele barepile uzwe lokhu lalokhu ngoba sekulabanye abantu abavala ubuntu abaqeda ubuntu ngokubetha ivala lenkolo kube kanti kukholwa kuhle kubusisekile kuyiyo indlela efanele yenziwe ngumuntu wonke ukukhonza ukuze phela ufanele ukuphila labanye abantu
pho kuthiweni baba mkhandla
ye ziningi izinto eziya lokhu ezinyamalala yebo ezinye zimbi kodwa lezinhle lazo njengoba esitsho nje ukuthi lazo sezanyamalala abantu bavala ngemfundo abantu bavala ngalokhu abathi yimpucuko nxa kuyimpucuko bavala ngenkolo bavala ngezinto eziningi aluba abantu besenzanjalo kodwa kube lokunye okusala kukhuluma emphakathini njengakho ugela lokhu engathi lakho ebhayibhilini siyakwazi uDavida esefelwe ngumntwana wavuka wageza wagela ngobana ngaleso sikhathi umuntu wayethi nxa ephakathi kobunzima angagili angathinti inwele kodwa wathi esefelwe ngumntwana wenza lokhu owakukhuluma nebantu ukuthi hayi umntwana lwana kasekho ngakho ebhayibhilini akukukhona indlela ezazisetshenziswa ezazikhuluma ulutho oluthize aluba kuthi xa kuphuma lokhu okuhle kungenelwe ngokunye okuzasala ukukhuluma ebantwini manje pho njengoba abantu sebangena bacila bagalula ngemthethweni yezinye izizwe engelani ngitsho lasesikristu kungaba lukhunyana kodwa kuhle sibe sikukhuluma khona lokhu enxa ungaba lo mthenselanyana oza kubamba khona lokhu izinto mhlawumbe zibuyele esimeni sazo lanxa kungazeze ukuthi kufanani kanye kanye kodwa kuyaswenakala ezinye izinto zesintu ubana zivuselelo ngobana ziyakhuluma ziyakha isizwe
ye Mathe kuyabiseleka yini esintwini lokhu ubona zani kungalunga yini kungabiselwa esintwini njalo nje
mina ngicabanga ukuthi kufanele abantu babuyele emasikweni abo amahle lawo abebisela abantu emuva hhayi awayekelwe ngeke ngithi umuntu abuyela egqoka inyathela kumba ayekuthela icebelengwane esabhabha kodwa kule zinto ebezingumutho omkhoka phakathi kwesizwe obeziveza ubuntu baleso sizwe kazenziwe lezo vela kunango sobanakele Dube lapho yabo ngithinta kubo ngangibuza sebeqhubela amadoda ukudla bedunusile bathi yisilungu bafundile ungathi akhuluma isikhiwa akasikwanisi ngeke akhulume isentensi yebhutha kodwa bathi yisikhiwa ukuthi ubaba kasaguqelwa noma akasakuthiwa ngezandla zombili kasaziyocelwa kanti angithi yabona lokhu kudilika yonke into ugenerethini yesithathu obuyayo uzabe vele umfazi esengasakwazi ukuthi uthethe kozibani iyabe indoda mhlawumbe sothiwa yiyo ethetheyo izinto ziningi zidilika zisonakala isikhalazo sama kube le nhlelo ezinjengalezi eziningi kakhulu abantu bahaywe bamenga ekutheni ufunde imhlobo yezinye izizwe esakho isizwe saziwa ngani ithiwa silazi ngokugqoka ibhugu elifithane kusenda igijima etareni imlenze iphandle yomfazi le ndoda wena muntu omnyama waziwa ngani suthe ngokwabelungu sukwenze okwakho hhayi lapho mina yabuthi ungiqalile duba iindaba ezindalo ngabo ngikhulumisa zona
Baba Mkandla usezondile umama sibili vala khonapho sekukhulumile sibili okunye okumangalisayo
kulungile azonde ngizakuthi mina dube ngibuyele kini lani lina basakazi enhlelweni zenu njengomsakazi wenu siyawulalela kakhulu kakhulukazi kodwa sake simangale sidane thina bani libuza umuntu ulutho ngesindebele uzathi nxa ephendula njengomunye ngiyamlalela izolo kumbe uthangi inkulumo ingxenye okuthathu phakathi kokune ufaka amabala esikhiwa uzama ukuchasisela abantu besindebeleni yindaba vele nxa kukhuluna ahla zikhulumeleke sikhiwa umntwana omncane isindebele uyasazi kodwa uzibona engathi ungcono nxa ethe wakhuluma ngesilungu nezinye izinto zona lezo ezibulala uluntu lwakithi nxa sikhuluma izinto zakithi sikhuluma ngesindebele asikhulumeni ngesindebele
Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla yingcwethi kwezamasiko esintu ubexoxa endawonye lonkosikazi Stars Mathethebe olwela ilungelo labesifazana Bebelo Gibbs Dube we Studio 7 Iqembu leHighlanders lizadibana lelewange emalahleni kusasa abalandeli balo bekhangelele ukuthi linqobe kumidlalo yalo yonke emine eseleyo ukuze lingagunyulwa kusigaba sePremier Soccer League. Sixoxe lomqeqeshi waleli qembu uMark Mathe yena othi bakhangelele ukunqoba kusasa.
Ikhangelele ukuthi isidlale layo sincintisane layo kusasa ayilula ukudlika emzini wayo but siyakubona ukuthi sokubalulekile ukuthi lathi siqalise ukuthola imiklomelo emithathu yokuwina so sizalisa amandla wonke ukuthi siwathole kusasa ewandle
lilabo yini abadlali abalimeleyo baphilile bonke elikhangelele ukuba nabadlali
bakhona abalimeleyo engabaqamba amagama ngithi uNjabulo Ncube Simbarashe Sithole Gabriel Nyoni u-Eric Zingwa, u-Wetika Chingoza, bonke laba badlali abakho balimele.
Sikhangele indaba ezihlala ziphuma emaphepheni lapha indaba zokungaziphathi kuhle kwabanye abadlali beqembu. Lingathini ngalokho manyathelo bani liwathathayo?
Lathi siyaqala ukuzwa ukuthi iHighlanders Football Club liqembu elikhulu njalo lisekelwa nguZulu jikelele umhlaba wonke lokho so abakhona amahungahunga engathi ngama-rumors but azahlale ngamahungahunga ama-rumors ngoba hhayi thina okunye esikuzwayo phandle lapha hhayi kakwenzakali umthetho ukhona ethimini abafana babambeni siyasebenza nje abantu basuke babona ukuthi asinqobi amaviki lawa adlulile bacabanga ukuthi kukhona okwenzakalayo kodwa sithi kuyatholakala ebhoreni nje ubuzwa khonayo ukuthi kutholakale nje umnyaka ususiyaphila yikho selisiza sokuthiwa ubani lobani kazwani lobani kodwa hhayi akulaqiniso siyasebenza ukuthi siqalise ukunqoba sisebenza sonke nje siliqembu
kuyini elingakuthembisa abalandeli beqembu
into engayitshela abantu ngamafitshane yokuthi siyakuzwisisa ukuthi kabathabanga ngendlela iqembu labo abalithandayo kangaka lingenzi kuhle alinqobi kodwa siphinde sithi njalo ukuthi umuthi yibo ukusisekela kwabo besilandela nje kwindaweni jikelele ezithile esizidlalayo thina lathi siyaba nedlabuzane njengalokhu abakwenzayo umdlalo wetovileyo ngesonto ekuthikeni ngesecond half kwasixabisa kakhulu thina njengabaqeqeshi nama-players esibona ngani kungahamba kusiya phambilini kunjalo hhayi siyathembisa ukuthi sizaqalisa ukuguqula siqalise ukunqoba umdlalo wakusasa bakwethu basekeli bethu abahle angacela ukuthi lilandele ma imali zivuma lisilandele kugcekele ecolliary lisisapote lisisekele kubalulekile kuqakathekile ebafaneni kuyavuselela abafana
uMark Mathe ngomqeqeshi weqembu leHighlanders obekhuluma ecingweni esewange hayi ke ayihlukane mthwakazo olivalelisayo ngentungamili Nkomo
lami wenu uChris Gande selithiya ke kustudio 7 live talk lilale